ubona kwami ningaba neqiniso sibili ukuthi yikho osekusenzakala ukuthi amaningi asephuma u-finance market befuna ukuthi bathenge izindlu lama-stand lamanye ama-properties, ngoba singakhangela sizabona ukuthi ama-properties lapha eZimbabwe amanye angkhona achiphile kakhulu nxa siqhathanisa namanye ama-properties anjengalawo kwamanye amazwe. So ngibona njengani yindlela yokuthi imali igcinakale mbijana, njalo bayaze khangelele futhi ukuthi ama-price ama-properties lawa azakhwela.
Kodwa-ke kuyabe kulunge kanganani ukuthi uthathe imali yakho uyifake khonapho ukuthi uthenge nje umhlabathi omncane kwezethu wakhe indlu kumbe wakhe isitolo, into ezinjalo?
Ukuthenga i-land kumbe umhlabathi okuthi wakhe indlu yakho kumbe isitolo, khathesi awula inkinga eziningi. Ukhaya njengani abantu bayakwanisa ukuthi bazithengele ama-properties abo, njalo achiphile ama-stands kwezinye iy'ndawo ngoba akusadivelophikanga. So ingaba yicebo elihle sibili ukuthi nxa kuyukuthi abantu banemali banokuyimadlana bathenge ama-stands kumbe bathenge i-property.
Kukhanya ngazani i-Bankers Association of Zimbabwe ithi lokho kukhulunywa i-African Development Bank kungani akusiqiniso, ungathini ngakhonokho?
I-Bankers Association itho ukuthi ama-deposits abantu kuma-banks ayakhwela, kodwa size ngeviki ephelileyo ama-banks esibona kulamanye ama-banks ahluphekayo, singabona ukuthi engabhalwa ngoba kahlangananga nama-capital requirements. So kusitho ukuthi i-African Development Bank report ingabaqiniso sibili, ngoba ama-deposits nxa ekhona akakakhweli ngendlela yokuthi engancedisa i-economy yokuthi ihambe kahle. Kathesi ngama-deposits nje kodwa abantu abanama-savings.